sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakusho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcina ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnomzana Jacob Zuma weSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha. Yafike ANC kwafana akokuthi asoziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwembiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa umnumzana Welshman Ncube Lotenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho ngabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho, i-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho dinga ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxane bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakusho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibithi, kodwa sibone uNcube ephuma kuTwitter lesazakala ngokuthi X ekhuluma ukuba naye kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo. Ungasela ukuthi wena ukubona njani lo?
Konke khona lokho kuveza kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala. Akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha, bayebonisana ensitha abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu. Ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba wonke bayadingakala, wonke umuntu uyadingakala. Kakungabi khona osalayo, kakungabi khona ohamba yedwa, bangungabi khona bahamba bebabili. Wonke umuntu uyadingakala kababambisane. Ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane. Njalo ke khona lokho okwenzakalayo, kakutsho ukuthi bayizitha, kakutsho ukuthi ngeke bahambisane, kutsho ukubapha ithuba lokuthi bakhulumisane. Inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana, ngokuba kungaba lo mbono wodwa kuba lengozi zenkulu. Kodwa ngaba lempono emnengi kuyabahlomisa khona lokhana kubenze ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza.
Umnumzana Efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amalunga edalela eParliamente awebandla leZANU PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo. Amalunga eZANU PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakupwanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imasingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezibukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo Uncube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcina ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu. Ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong. Abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo. Lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 imota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobethi hayi bathenga nje imota ezilula ezingaduliyo kwenza ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education, ingene ku-health, incedise isizwe ukuthuthuka. Kodwa bona khuluma ngezimoto. I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kusikhathi esilandelayo asikhethene abantu kesikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukulephi ibandla elezombangazo. Ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli bantu, abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona. Lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi laba bekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sefuni bathole leyo mali. Batsho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengele imota ze-$60,000. So bacela leyo mali bayibisele. Kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamente. Sikhanele bakhuluma indaba yentuthuko ye-development ekuvusela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimota zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu beZimbabwe asifuleni amehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs eZANU PF ngabantu sebehlala ePhalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe. Sebefika esigabeni sokuthi sathi thina ingxenye hayi abasacabanga kuhle ukuthi kuyiwe ngabona sefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli muntu. Abantu bavotela iparty ethile. Yikho unanzela ukuthi ungaya emakhaya. Uyathola kule ndawo abantu abavotela u-member of parliament kumbe u-councillor. Bethe sekhethi uzo abantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo. Ngoba kuyabe vele kugqoke ibhathi eleZANU PF emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MB wakhetha u-councillor. Uzo abantu abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi ele-CCC. Ngezindlela abantu beZimbabwe lapho esilahleka khona sivotela ama-political parties athi umuntu. And ama-political parties asekwazi ukuthi kuvote. avotelwa bona avotela umuntu sina njengabahlali njengabantu abavotayo bayenza lokuthiwa sebesi-abhuza babona abantu laba balandaba lo muntu bona sebefakalo bakuyini okufakiweyo because lalolu hlupho lokuthi kathi abantu abangenileyo but manje izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziwe ukuthi ilizwe efake lithuthuke abantu abananzela ukuthi umkhono mawalilizwe ufile ufuna ukuvuselela abantu abananzela ukuthi i-industry yethu kufake livuselele abantu abananzela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziye phezulu abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo ubana zinethi uzulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibonakale umuntu uhluthwa yini ngasivota silaleyo ngqondo bekuzaba yindlela engcono kakhulu yokuba leli zwe lithuthuke but ngalokho esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivuleke amehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uxoxa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezininga ezijiyeneyo and belezi zathu thina becabanga ukuthi ama-MP bathi bafike epalamende bafike badibhethe ngako ukuthi abantu bathini bandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu sokuthi abantu abavele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimene esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu athi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izwe lihlayele phansi lingelantuthuku so ke ekugcine kwakho konke bese silakala ama-MPs analo afuna izimota afuna lezindlu abezanup f ephalamente sicela labo bahlonipha abantu ababakhethayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotele i-ANC ngibona ngathi sibili iseclear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje so umnumzana uthi abombekela utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotele i-ANC ngoba i-ANC le khona ngathi ayisiyo abayaziyo i-ANC ngeqiniso sibili hhayi i-ANC le khona manje ayisiyo i-ANC le ife ngo 2017 ANC yasakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha yafi ANC khwaphana akokuthi aso ziphinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kukhofini ye-ANC satshaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we-ANC lwana i-politics akayazi akayizwisisi ngumuntu nje ofuna lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda i-publicity kakhulu ezithandalo khani ukuthi ezilandela uthi ma kulo msindo funa nje abantu beze umsindo bejabula then zithi zizinkokheli ngaleyo ndlela awusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhulu njese-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule yena vele ama-credentials akhe abevele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapethi ukungena kwenzileyo kuconference yabakhona enazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa ikampeni yakhe ngabamhlophe abahlangane abahlanganise orupert le-openheimer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA the same people wana abasponsa abasponsa uRamaphosa abantu abasponsa i-DA i-DA siyakwazi sonke ukuthi iyiphathi ephume ku-national party egokholwa ngufrederick william de klerk labo PW Botha. So ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa yi-DA i-ANC icontrolwa yi-DA uRamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona so bathi ise-DA ran or is a DA run ANC so kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho
ibandla le ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo nxa sikhangele lokho okukhulunywe ngomnumzana Zuma.
Then yoni ANC imajority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke kuba into embi ukuthi ANC igcine seyidinga ukuthi yenze icoalition. Inkumbulo omunye veteran bonathi ngilotha umsimanga lo bengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kuma wabona ukuthi lapha ethi ANC kumele ukuthi izimisele ukuthi zayenza icoalition neDA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi iANC ayisekho. Uma iANC singafuna icoalition neDA saka iyon DA saka isuke kuphi iparty iphi ngovele ngokudalwa kwayo. So lokho kanje ngithi iANC isesimene sibi imajority ayizokuyithola. Izaluza ama seats amaningi kakhulu, izoluza ama votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi abavota amaningi azodliwa iDA, azodliwa iEFF ekhokhelwa ngomnumza uJulius Malema. Then iDA izokwala elokhe ikhona iwonakala nje isebenza khona kendlela esebenza ngayo. Kodwa iANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. From 2017 angiyeki iphindwe ANC lana yabo Mandela ayisoziwe ANC kaThabo Mbeki ayisoziwe ANC kaJacob Zuma ngoba siyakhumbula uJacob Zuma mayezongena embusweni nguye umuntu masibheka ama percentage wathola percentage enkulu ukudlula iyathola nguMandela ukudlula iyathola nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalo kuna lokhana okuthwa wakwenza kodwa ke ngoba into ezingacacile ngeza ngkhona. So iANC embusweni kuzoba nzima kase fayindlisana le DA.
Alo ke ngumnumzana Cassius Ajayze Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lweGugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki kobulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi yalibingelela uma khona le makusini esiganda konkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenzwa nguwesamncube. Uwesamncube ibattalion 1 labo sengezo chabanga. That's why wabavalela phandle uChamisa ngoba zimpimpi badla kuZANPF laba bantu. Lokho tshona besola uChamisa bethu wenze lokho ngintando kayiphikiswa. Uyabona ukuthi iinformation masiyenza emkulwini wangkhaya. Ungayizisizwakala kubo makhelwane basophu khona apho ekhaya. UChamisa never wrong, Chamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabang babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC obathunywa of which bathunywa izano. Nanko usengezo Thabang uthengelwe indlu nanga go right. If kuyikuthi ubemele i TPC wayeza diliza njani ama councillors lama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawezano njengabo Sandra Ndebele ubafake njani kulabanye abesishoneni kodwa babusa iBulawayo bengabe esishoneni through to izani ababoni nje khonapho ukuthi usengezwe Thaba nguye umcabanisi obophanisa izinja ngomsila nguye umuntu oyirabisha odubeka isizalo kazemakhaya ezingekho kuZANPF ezingaholiyo ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe. Abantu labana abadlala ukhlubu balala bengadlanga but iZANPF ikhetha ababo, ayila ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ngoweZANPF, yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu ezimnandi. Siyabonga kakhulu. Sengathi ningahlala ninjalo nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unakuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba umnankagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina emnikeza ikhali nezimoto zempi, nezikepe, neindiza. Ulwa nobani, impi ayilwa yozaphi into ezingaka ulwa nobani. Yabonga ngina wamane.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli. Khethanini uchabanga kube nguye umkhokheli e-CCC. Uchamisakala sithunzi kwamanje wawumana lapho uchamisa uthi kamazwi uchabanga. Umuntu abakhule bonke sesitha kamazi. Mina ngimazi uchabanga since from kudala from MDC Alliance wangena ku-CCC. Okwamanje ngoba usakufanele ukuthi abe ngumuntu osebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona kasuye umuntu we-CCC. Ah liyayangisa abantu be-CCC. Uchabanga right 100% khangela nini ke uselikhatshela abantu bakini bakomthwakazi khatsha amandebele kuphela i-line up kachabango inathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa ikofi fiva chabango fiva awu yindoda emadodeni uyibekile induku ebandla chabango ngiyabonga
siyabingelela sebongisudo 7 ngika dumaza okuzwa iBotswana la isala ukuthi amaZimbabwe angena ngala passport kodwa khona mawuthi ufakele izibuko kuyiqiniso ngoba abantu beZimbabwe abasenziwa umuntu emhlabeni yonke jikelele ngendaba yezano PF amazomhlabi iAfrica yonke abancedise amaZimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izano PF kamnangakwa embusweni kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samaZimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ngabona bengasenandaba nabo noma bebuya bengana amapassport ukuthi iyangena ngeStupa ngoba kula mZimbabwe ngambona isuke eZimbabwe seBotswana eBotswana kuchisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu beZimbabwe bachila izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba beshathiswa lilanga lenkanga leBotswana beze becotshwa khona bekwezikafuleni khona bese imisebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impuphu so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samaZimbabwe umhlaba wonke izano PF yiyo meli kithwe embusweni amazonke encedisana neopposition ukuthi ke kubusa iopposition kuzabangcono eZimbabwe siyabona
Studio 7 njani umthembo okhulumayo thanda ukukhuluma inkulumo leka Papa Joseph Chuma ngendaba kaJob Scala wathi Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe ngabanye bakhe be-CCC uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogenqula uzokuzela uChamisa hayi Baba Chuma i-CCC ingena kuphi because ama-coding awezana lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje ama-code ezibaba captured izano ungabofaka i-CCC endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Baba Chuma uyenze bese side lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane uyakwazi khonoko hey yazinyake ngizivuza ukuthi abantu bezana indlela abanamanga ngayo bana bantwana bana bafazi xa beqamba amanga nje bathini bafazi imbaba nasebantwana nabanje liyaghutshula umuntu omdala
iCovid yathi sandafika bazenza bona abantu la abantu abarozwelo betshela amanyamazwe kutshona kuvalilizwe abantu bevalile ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption yenzakala lapha nako ke lamhlanje iCovid iphelile kodwa izalo PF lokhu iqhubeka ibulala abantu izalo PF lokhu iqhubeka ithumba abantu izalo PF lokhu iqhubeka ibopha abantu iCovid yaphela kodwa zingathi izidumbu ezikamnangakwa ezilokhu zisiba phansi kube abantu babulaya iCovid kube kungcono kube not ukuthi bebulaya izalo PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izalo PF akula nto engaba sabisayo njengezalo PF izalo PF acedile abantu sikhuluma kanje ebhalakho lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazulayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu lapha ngeke beliboni izulu omnakagwa lapha lashwaye ukubona belamabhadi yonke indawo behamba belulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu lapha ibhalakwe vele ngomthetho langeqiniso indawo lena kumele kube ngayindawo ehlonitshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadivisa azi inhliziyo yami ihlungu kakhulu ngalabo omnakagwa lapha abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Studio 7 njani basakazi bethu ngenhlonipho nawujabula la ngithi njani ukuphila lonke nje amagumbi amanomhlaba yena into engizayikhuluma lapha uChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi izehlukana la hhayi asehlukane la into emangazayo ngamagama kaWorshman uWorshman nxa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongirayi batsho njalo uWorshman
watu tsangara ulenga. Yele ngathi befuna ukwenza into zabo ezingalangqondo bedikizia. Kodinga ukuthi abantu bengezwa nalibenza njalo. Abahambe baphume emuntu kuchamisa bayezenzile ngoba bejoyina into lokuzenza. Uchaba ngoba bona sibona ukuthi bazaba nabalandeli yini ngoba yiwo bonke abadala izinyakanyaka yonke leka isukuthi bazimpimbi bathanda imali kakhulu. Abalandala ukuthi balungisele izwi. Kathesi ukuthi uchamisa ulenkani wathi ngekamba amanga. Amanga la akhulumayo. Amanga silashaza tshoko. Khamba amanga wesimene. Ngasihambele nje avalelisa aphume. Asilandaba la. Uchamisa sizomlandela. Ende kayisimene ngedolobha zizizo sibanenge. Abahamba asilandaba la. Wathina sizosana support yena uchamisa. Asoze sidelinga ngoba izandla zasezelile ukuthi asincede ngalutho. Asila presidents barawund intanda netinelizwe ngethu.
Amavuko njalo. Hey, kunomuntu obuze kuhlela. Aze ngizwe umuntu kustudio 7 ekhuluma kuthi. Abanye laba ngizwe bezokumanela besiyayo. Uzele ukuthi kanti nxa kubotshwa abe TCC kuphela eZimbabwe. Kanti kusho ukuthi abezanu vele abawona. Kusho ukuthi ngamakholo asibizi ngongcwele engcwele abantu bezanu. Vele abawoni bona. Abalamacala ukugawula ukuthi vele ababotshwa. Lo Joseph Chuma abantu ababotshwa. Kusho ukuthi abalamacala. Kanti kanti yena uJoseph Chuma ukomentani. Uwithdrawa kwephathi engasiyo yakho. Kanti bengaze bewithdrawe ePhalamende wena Joseph Chuma uluzani. Ufunani. Kanti lina izanu vele lifuna ba withdraw ukuthi lisale liyi one party state lilodwa. I think labafazi bene bayalitshela ezindlini ukuthi ayiwala abamdala kwinto kwakho lokhu yingcekeza kuthiyana. But ngenxa yokuthi elagadi isilwane vele akusehlekile.
Lawa ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lesithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we Studio 7.
Okuzalilo mulya muzuthini na okuzalilo mulya muzukuluma ma
Salibonani basakazi bamabahle ngalibingelele umsakazweni wethu umsakazi kaZulu umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu ngibingelele phetsheya kwezilwandle ngibingelele kulo lonke likamthwakazi ngibingelele uCalvin Moyo umakhulela endleleni isizwe eqhamuka phansi letsho lotshe esigabeni sasemaBlues ngizolethulela iqembu le Unique Super Sounds iqembu elidlala umculo werumba si Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018 shoko ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020 salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi amaphiqiphiqi sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi umqali wendawo. So namhlanje silethulela idlala delete elisha shashashasha ele Unique Super Sounds elilesihloko esithi sona amachaphazela. Esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi. Ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje. Abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we Unique Super Sounds bangaxhumana nami. Umakhulela endleleni ngitholakala kulezi nombolo ze WhatsApp ezithi 0731 66016 66016. Ngiyabonga bantu.
Y la mancha fácil, la mujer de mi mano, vengo.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.